Ezindabeni zethu lamhlanje lilo Mike Owe. Abezinye inhlanganiso ezilwela amalungelo abantu zimanyene lamakhosikazi ezisebenzi ewanke kholiyari esilensuku ezedlula ikhulu zitshengisela zifuna umkabo behlawulwe iholo elathenziswa yile nkampani. Abonhlangothi lwazamajele leziboshwa olweZimbabwe Prisons and Correctional Services bayalandula ukuthi kulokutshengisela kwezisebenza lolu hlangothi ngokungasebenzi okupheleyo i-Goat Law, kodwa babhekane lodubo lwezimota ezithwala iziboshwa ezingasebenzi kuhle, yikho bengalethanga iziboshwa emthethwandaba namhlanje. AbeZimbabwe bamanyana labanye emhlabeni jikelele ukunenza usuku lokuqhakathekisa imisebenzi yenhlanganiso ephathisa ngoncedo e-International Red Cross. Abenhlanganiso ye-African Book Development Organization babambisana labalimi ezabelweni ngenhloso yokuphathisa ukuthi bengagxilwa inzuzo yabo ngenhlelo zamakontilaka eze-contract farming. Ku-Live Talk lamhla nguhlelo lwabeSwazana asiyihluzeni bomama, sixoxa ngelanga lokuqakathekisa omama emhlabeni jikelele ele-Mother's Day elinanzwa ngesonto. Sikhangela ukuthi bananzwa ngayiphi indlela omama eZimbabwe. Thumelani imilayezelwenu ku-WhatsApp kunombolo yethu ethi 0012024650318 kumbe enkundleni yabulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa ilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama kumagagasi athi 909 AM, 4930, 6040 laku-15460 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa njalo ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.